kukabili into yokuqala okumele sinanzelele lapha yikuthi lo onguye osengumongameli uthi yena yena esakhula laye wasalambijana ukuthi laye bembulale ngenxa yalokho owawusenzakala ngaleso sikhathi. So yikho ukevele engumuntu othembisayo ukuthi into leyo abathi i-death sentence or death penalty, ukugwetshwa kwabantu ukuthi bebulawe, into azazama ukuthi ethangelane layo. So ekukhulumeni kwabo namhlanje lokho kukhona kulalabo abaphumayo, kodwa indaba enkulu esiyibonileyo ekhona yikuxolelwa kwalabo abaku-death row, abagwetshelwe ukuthi bebulawe. So ngakho-ke abanye kuthiwa sebezathola i-life imprison ukuthi behlale ejele impilo zabo zonke. But lokho okunye ukuthi abanye bakhithi kuya ngokuthi baveze bezengenelene, yinto le abathi ngesikhiwa i-rehabilitation, kumbe vele into okumele abantu ekhaya bezivuke ukuthi nxa umuntu ehambe ejele ubevele ehambelani ejele. Abanye bathi kumele umuntu ehambe ejele ukuthi abe lethuba lokufundiswa kutsha ukuthi impilo, abe ngumuntu ongaphilisana labanye kuhle xa engaphuma. Kuzokuba labanye labo abathi no, umuntu lowo kumele lingivalele ngoba umuntu lowo is a danger to abanye abantu phandle.
Ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ukubana umongameli engaba engumuntu olesineke ngoba laye wake wagwetshelwa ugodo. Kodwa-ke abanye ngabathi hayi, umongameli kasomvu yisilo ngoba bekhangela udaba lwebhuku rawundi babathi laye waphatheka. Ungakuthini wena nxa ukhangele khona?
Kusuka kube le nto le abathi ngesikhiwa ngama-double standard. So laba abaphumayo okwabo lokhu into encane, omunye uzabuza ukuthi pho-ke nxa kuzakhithwa laba yikuzama yini ukuthi lathi sixole sibaxolele nxa kuyukuthi kukhona okwangenakalayo. Kodwa akula phela muntu ozaxola, anto bathi icala libona ezintweni, uzaxolelwa njani nxa wena ungakabuyi ukuthi kukhulisana indoda. So ngibona njengani indaba lezi, ngeke sakukhangela ngelihlo elilodwa, kumele sikwehlukanise.
Siyabona lapha abanye abakhululiweyo ngamalunga ebandla le-MDCT. Kungasebenzela yini ibandla le-ZANU-PF ukuthi lithole amavoti amabili amathathu ngokwenza lokho abakwenzileyo?
Othi ngikufake ngaleyi nje, umuntu osapota i-Highlanders lomuntu osapota i-Dynamos, kumbe umuntu osapota i-Manchester United lomuntu osapota i-Barcelona kumbe i-Arsenal, abantu be-Dynamos bangazenzela. Mina njengomuntu we-Highlanders ngizahlala ngisithi lokhona bengasophenabo. So engikubonayo yikuthi abantu be-MDC akudayelekanga ukuthi umuntu eqeya ngale ngaphandle nxa kuyukuthi ubevele yisigamu lapha khona